Ekaliseni bembona ngathi yena uPortin wengathi kasayiboni impile yikho esephonga ujikela nje izikhali zakhe ephonga ujikela lokho ngesilungu abathi at random ukuchaya amadorobho lana awase Ukraine lokho kufaka lo mthetho we-martial law usengumuntu lwana obona ngathi wenzile into yakhe yona leyo ukuthi athathe izigaba lezi kodwa akuhlangani abantu bavotile kodwa bangathi kabezwakali ukuthi bayathanda ukuba se-Russia loba bangathanda ukuba se-Russia yikho ke esengathi ufaka lo mthetho ukuthi kumele afake isandla esiqinileyo i-martial law yakhona leyo ukwenzela ukuthi abantu athi kulaba abaqinileyo abafana isikhathi sempi yakuyiwe empini akube yilokhu kakube yilokhu yikho akwenzelayo kanti ke ngasikhathi sinye futhi laba be-Ukraine bakhanya amasosha akhona ayagombolozela sibili izindawo lezi ayesithi yena uzithethe yikho wagijima futhi wenza khona ukuvotisa abantu lokhu ngenkani esenzela ukuthi athi sekuyi-Russia khona phana lapho kukhona so ke into zakhe zonke zingathi ngezokubhinyela bhinyela bhinyela ungathi ngokukubamba ngamandla ngamandla ngamandla
ngokubona okwenzakalayo kwele Ukraine kuyatshengisa yini ukuthi singabona impi le iqedwa ukubona kusenzakala yini lo
ye lokho kokuthi impi ingaphela le e-Ukraine angikakuboni kuhle ngoba into yakhona ingathi kayiqedakala ukuthi imi njani ngoba i-Ukraine ungathi wayikhangela kuhle kuhle ingathi iza kuba yilizwe eliphakathi laphakathi kwamazwe la anothile esingathi thina alezikhali lezi ezibhidlizayo i-nuclear so kulokukhangelela khonapho ukuthi akukhanye ukuthi kuzaphela ukuthi ngoba ungakhangela yena uRussia nxa echaya u-Ukraine akukhanye ukuthi kathi umchayelani sibili kahle kahle ngaphandle kokuthi uzwanana lamazwe la awe-West yikho ke nxa bechayana khona laphana kukhanya ngathi bathiyene laba abakhulu ukuthi ukho omunye angajikela isikhali esinye singayisiso esifanele ukuthi sisetshenziswe laphana then sekungaqhamuka ukuqhubeka kwempi le okukhulu.